So we see card to send up a VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7, ngesonto mhla ka 23 kuNtulikazi 2023 nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okuningi kwakhona esokuvunyelwana ukuthi kukhulume kuyizinto oyabuzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho.
Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandlale MTCT uthi ungene kwelezwano PF ngoba besethiniwe ngamanga akhulunywa ngumkokheli webandla le-MTCT.
Ifuna ukuthi hayi emsingwane. We want change konapo emzingwane. TCCC is the part of the future, is the next government in this country.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Salethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandla le-MTCT uthi ungene kwelezwano PF ngoba ubesediniwe ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla leli labanye. UDube obebona ngokwethula kwemibiko ku-MTCT uthi ungene kubandla elibusayo lamanye amalunga ebandla leli abekudale lephalamende. Uthi besokuzwisa usizi okwenziwa ngumnumzana Douglas Monzora labanye abakhokhela ibandla leli.
Abantu bangazibuza ukuthi kambe Dube kade likhulumela leli bandla jukudukusutshile. Yebo, kuyatholakala ngoba nxa ukhulumela ibandla uyabe ungazikhulumeli wena okufunwa nguwe, uyabe ukhuluma lokho elivumelane ukuthi yikho okumele uye kukhuluma. Kube sokuhlupha-ke nxa kuyukuthi okuningi kwakhona esokuvunyelwana ukuthi kukhulume kuyizinto oyabe uzibona ukuthi kudlalwa ngabantu sokulizaba ngoba ziyabe zingekho. Oqamule umhlane yilo udaba lwamacandidates lona lolu elokuthi sehluleke ukuthi sifake amacandidates njengebandla le-MDC ngoba sibandlala lingaphathanga kuhle imali e-political funding. Lathembisa amacandidates ukuthi lizabhadala imali kodwa imali yayivele ingekho kusukela ngasekuqaleni. Lakhathesi nje kuyagijinywa kuyo alelale, leyo mali kayikho okokuthi noma kungavuka kuthiwe abantu kabangene leyo mali nje kayikho. Yinto engiyaziyo ngoba bengiphakathi ngisebenza lazo zonke iy'ngatsha zebandla ezibalisela o-finance lani lani. Kodwa nxa bengafuna-ke sebengadinga omunye yabo uyazoqamba mangathi imali khona imali kayidliwanga kodwa iqiniswe ukuthi ibandla nje imali ichaphaziwe.
Ye, ungakhangela lapho oya khona baba Dube ubona zani ubudakadaka yini kumbe lapho bonke ukuthi ifolo kohlo
nje i-opposition yonke nje ukukhula kwami kiyo nginanzelela indlela ezenzakala ngayo. Uyabona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi iZANU PF yilo ibandla elithethe isikhathi sokuthi lifunde okuningi ku-opposition osokulenza ukuthi libe libandla eliyenza ngcono kakhulu into zalo. Ungakhangela into zama-primary elections babefaka abadala beZANU PF asebegugile abangakwanisi ukwenza lutho ngoba ibabalweli lizwe. Kodwa khathesi sebakubona ukuthi nxa befaka abantu abangafunwa ngabantu labo bantu ngesikhathi sokhetho kabavotela sebesenza ama-primary elections wenza into zabo kuhle yikwelibona kuZANU PF. Sokulabantu abatsha kakhulu abaningi, abantu abalobuciko abaningi, kube sokusithi laba abangabadala bayenze kakhulu umsebenzi wokuxwayisa besemuva bengafakwanga ngenkani ukuthi bakhokhele abantu. Osokuyinto esivame ngapha-ke kade kuthiwa yi-opposition. Lingabona ukuthi ku-CCC kuhambe njani, abantu akade bekhethwe ngabantu balahlelwe khatshana, ubuye kwe-MDC nje ama-candidates abengekho. So ngijulisisile lokho ngabona ukuthi ibandla leZANU PF liyatshengisa ukuthi lihlose ukuthi lakhe isizwe ngoba indaba zabantu lizithatha njengendaba zabantu. Kanti njalo unanzelele ukuthi seliziguqule, ligubulile, livumile ukuthi ligubule amakhasi amadala libe litsha. Njalo uyakubona ukuthi nxa kuyikuthi liyazigubula lona njengebandla liyafisa ukuthi litshintshe impilo zabantwana beZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ube yisikhulumeli sebandla le-MTCT ubexoxa le-Studio 7 esekhwekhwe. Umnumzana Douglas Monzora okhokela i-MTCT uthi uDube labanye bakhe bathengwe libandla le-ZANU PF.
Some top MDC leaders and parliamentarians who were weak willed have been bought by trinkets and joined ZANU PF. These blinded them such that they see nothing wrong with hobnobbing with a party that has destroyed the livelihoods of millions of Zimbabweans. They see nothing wrong with joining a party that yesterday made that their comrades like Tondera Indira.
Mulabanye katibe kukela EMTCT asebengene kuZANU PF. Mulabanye ke abakudale le parlamenti. Loku uveza ukuthi abantu laba bathengwe ngemali ethengwa libandla leZANU PF. Loku kuyisimanga ngoba sebengene kubandla elaziwa ngubhiliza ilizwe leZimbabwe. Siyamala ukuthi abantu laba bacabanga njani njengoba ke iZANU PF isibhidlize ilizwe kangaka. Abakwazi abakwenzayo ngoba loko abakwenzileyo kuveza ukuthi abalandaba lokwenzakala kwabanye babo abanjengo-Tondela Indira babulawa ngabalandeli bebandla leZANU PF. Benza konke lokhu ngenjongo yokubhidliza i-MTCT kodwa siyaqhubekela phambili ngemisebenzi yethu njalo lokuphikisa kumbe ukwenza konke kusemandleni yethu ukwenzela ukuthi ibandla leZANU PF libone ukuthi lenza izinto ngemfanelo kweleZimbabwe. Thina injongo yethu yokuthi siguqule isimo selizwe leZimbabwe.
The MDC remains the only party that is pro-poor and pro-people, a true vanguard of the people. It is a party of service and sacrifice. More importantly, it is a party whose perseverance is next to none. We shall overcome all the obstacles that have been put in our way.
Wonke lokho sikwenza sile njongo yokuthi sibuse ilizwe leZimbabwe. Kungaze kuthini sizanqoba kuphela. Unqoba kwethu sokuzeduze.
Together we shall overcome. Aluta continua. Victory is certain.
Umnumzana Douglas Monzora ngumkhokheli webandla le-MTCT ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ibandla leZANU PF liyakulandula ukuba linike abantu laba imali. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uqhubekele phambili namhla ikhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Besesigabeni sesibomvu emzingwane le-Bite Bridge esabelweni se-Matoran South kulandela imihlangano ayenze lozulu ebulilima ngolwesihlanu kubika u-Ezra Jesus Banda.
UChamisa utshele abalandeli bebandla leli ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla le-TBC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change khonapho emzingwane. We want to support i-TBC. Umazi ukuthi i-TBC is the part of the future, is the next government in this country. Of course, the country is belonke. What Balisa? Ukuthi hayi uJaya Balisa elizelonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabelweni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla.
Ezabelweni ukuthi izigaba lezigaba zibe zamandla okuzenzela ezinqumisa
kakathekile ukuthi kuhathi emzingweni kuphela kodwa emathebeleleni ilahliwe njalo yasalela okwesikhathi esithi izanu pf ikhuphe emathebeleleni bafuna amavoti ebantwini bemathebeleleni ngegaba ukuthuthukisa elemandebeleni.
Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TBC uzabisela umhlabathi wabamhlophe. UChamisa uthe lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke, uzanika umhlabathi abantu bayavela e-outside amakhiwa. Bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-titles. Umfana uzakunika You say when you are on the land, you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandla zanupiev lalo lipatela kumkangaso okhetho oluzayo. Ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni, amalunga edala lepolitbureau elebandla lezanu aphume ijume nelisa kukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakampena. Mina ngilapha eNkulumane the professor Mthuli. Into eziqakatheke ngayo yokuthi inkunzi iyaziwa ngamathole ayo. Sesiwabonile amathole kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, yabona into asezenzile siyabukeka, siyaphambili.
Kolunye udaba, ibandla lezaphu liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibongelizonkomo, umkhokeli wezaphu, uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadamisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho. Bayakhetha ibandla abangalisupporta. Sesibonile ukuthi amapholisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano. Sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo nxa sokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe. Nxa izano isikupanic mode, iyaqala ukwenza izinto zodlame. NgesiNdebele sithi ongapheliyo kuyahlola.
Amaphonsa ethu ezalile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbelene umhlangano weZaphu izolo. Kukhanya amabandla amaningi ancintisa kukhetho lwalonyaka aphatheke okwamagama ekhankasela ugedo. Umnumzana Innocent Dibale, ngumkhokeli we-Economic Freedom Fighters eZimbabwe, uthi bayasebenza phakathi kukaZulu.
Sigcwele indawo yonke, safaka ngoba ama-councillors amaningi koBulawayo, amaningi eNkayi, amaningi eGwanda, njalo amaningi eMadopo. So sibhizi siyagijima, siyakampeyina ikakhulu ama-door to door.
Iningi labantu kukhanya selimelele ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 ngobakazi lonyaka. Imelo yeStudio 7 amathelen South Province, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Songangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sokuhlengwe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 esiqintini seRhodes kwele Greece okulomlilo ovutha okumangalisayo. Inhlanganiso yeDoctors Without Borders ithi inakho ukumisa imisebenzi eyenziwa kwele Sudan kulandelwa ukutshaywa kwezisebenzi zayo eKhartoum. Ithi yakwaziwa ukuba izisebenzi lezi zishaywe ngobani. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abantu abaningi kwele Melika babukele umdlalo wakuqala kaLionel Messi kube kuqembu le-Inter Miami. UMessi uhlohle zokusele imizuzu embalwa ukuba umdlalo ufike emaphethelweni ngolwesihlanu. Iqembu lakhe linqobe eleCruz Azul lakwele Mexico 2-1 emdlalweni we-Leagues Cup. Sike sizwe ezamasiko.
Kwezamasiko
namhlanje silo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Ngwenya, siyakwamukela uhlelo namhlanje.
Angiphinde ngibingelele namhlanje babuduke kubalaleli bethu nakini nonke abasakazi bethu.
Ye, siyakwazi selilungiselela-ke umkhosi omkhulu. Akusitshela ngomkhosi lo.
Babuduke nabalaleli, ngumkhosi obaluleke kakhulu lo, ngoba singabantu ebesizwe senkosi uMzilikazi kuyasivuselela njalo usenza sibe lenkumbulo esenza singakhohlwa ukuthi sisuka ngaphi sisizwe kuze kube namhlanje. Uzokhumbula sesile minyaka ebalelwa 125 something inkosi yakhothama njalo isizwe sathabalala. Kuye kuthi-ke ngeminyaka yonke nje ngemva kokubonisana ukuthi kuvuselelwe ngapha kwezamasiko lapha esigodlweni senkosi mawuhamba nje ngoGwanda Road, the old Gwanda Road laphana kungabo 20 to 30 kilometers okunesigodlo senkosi uMzilikazi. Yilapho-ke kuzokuthana bonke abantu ngenhloso yokuyokhumbula iqhawe elikhulu kangaka kuyilona elingumsunguli kwesizwe esikhulu kangaka namhlanje, isizwe sakomxakazi.
Singathi-ke lo nyaka kuyabe kuminjani kulabantu bemzini kumbe kuyakusenzwani
lo nyaka? Ngempela hayi, ungathi kuyobizozwayo ngoba ukhaya namalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu ngizwile nje nasekhaya ngale nabo bathi bami ngomumo napha izivakashi ikhanya ngaziza abaziningi lazo njengoba kuye kubonakale nje lesinye isikhathi sihamba ngisho lalaba abangapha kwaZulu bathi nalonyaka bazoba khona engicabanga ukuthi labaseSwazini bazoba khona ngicabanga ukuthi futhi nabanye bazovela kubo Eastern Cape bazoba khona ngicabanga isanda seluliwe kakhulu kumavisitors azosivakashela
ye khuluma labantu ngamafishane kuna
engingakusho ukuthi bakuthi abantu asisukumeni njengezizwe zonke siyovukiselela amasiko ethu ngokuthi sihlanganeni laphana ngaphandle kokuthi nje kungumcimbi kume kungumgubho kwenza ukuthi singabantu sibambane sikwazi ukuthi sisebenze ndawonye ngoba nxa sihamba thina sivakatshela kwezinye izindawo siyabona ukuthi abantu bakuthatha njengento eqakatheke kangakanani ukuvuselela nokukhumbula amaqhawe abo kangangokuthi kumanje laphana esikolweni akukho ngitsho isakhiwo esiyisakhiwo lapho abantu abahlanganyela khona yiloko sikucelayo ukuthi siyisizwa sisondeleni sibambaneni kuphume siphume neso lokuthi mhlambe kungathiwa into ezokwenza ukuthi nomuntu ofikayo ufuna ukwazi ngeqhawe lidume kangaka umhlaba wonke leli libizwa kuthiwa ngumzivikazi kamashobana noma ungeke ubo UK khona le uzezwa bekhuluma ngomzivikazi kamashobana eAfrica nje lapha amaqhawe aduma kakhulu inkosi uShaka nenkosi uMzivikazi futhi ababenesizwe esasinamabuto ayehleleke ngendlela ecithifana nesimanje
siyakuzwa kakhulu ke lo ngubaba uMbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko wesintu esixoxa la ikona ngale ke eJohannesburg kule South Africa siyabonga kakhulu ngwini ngodina kusasa
sibonge babudube sibonge nakubalaleni
sibonge isikhathi sezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontshungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki yendle
usiphatheleni lamhlanje
ngizabala namhlanje ngibala kuPetro okuqala nechapter yokuqala ivesi inga 6 uthi yena thokozani ngalokho lanxa kwesikhatshana liza kuhlupheka ngezilingo eziyinhlobonhlobo uba kudingeka ukuze ubuqotho bokukhola kwenu okuligugu okwedlula igolide eligugayo loba lihlolwe ngomlilo bulethe ukubonga lobukhosi lodumo ekwambulweni kukaJesu Kristu yena liyamthanda lingambonanga elithi lakathesi lingamboni likholwe kuye lithokoze ngentokozo enkulu engakhulumekiyo lizuze umvuzo wokukholwa kwenu okuyikusiliswa kwemiphefumulo yenu siyananzelela ukuba kuye kwaba lesikhathi napha abantu befundiswa ukuba ivangeli kumbe nxa umuntu eze kuKristu kazi kuhlangana nokudubeka kuphela kodwa uzongena phakathi kwenotho enkulu uzokwenza konke kube nokuhle kuphela okwenzakala kuye kodwa siyananzelela ukuba kunemfundiso eqakathekileyo ukuba uPetro nxa lapho ekhuluma eloba wayebhala ngesikhathi abazalwane behlukuluzwa uhulumende owayekhona ngumbuso owawukhona nxa kwakuthiwa ngumKristu wawukwazi ukuba impilo yakho ingaphela usubulewe siyananzelela njalo ukuba bona abafundi bakaJesu ngaleso sikhathi bonke ababekhona amapostori bonke ababekhona oPawulo oPetro oJohane oMateyu bonke ababekhona isiphetho sabo baphetha bebulawa bebulawela ukukholwa kwabo bebulawela ivangeli ngakho ke neso sikristu nemfundiso neiqakathekile ukuba kuyofika isikhathi lapho ukuba umkristu kwakho kuyofika esikhathini lapho okokuba ungangena phakathi kokuhlupheka phakathi kwezilimo kuona kuyindlela yokuhlolisisa ukuba kambe uyamkholwa na yena no Kristu othi uyamkholwa. Abanengi bayawa, abanengi nxa sokuba isikhathi sokudubeka bayathikaza kumbe bayasuka esikristwini bezama ezinye izinto emaceleni. Ikanti ukuqina kwesikristu sakho, lokubambeka kwesikristu sakho, lobuqotho besikristu sakho, yikuba ube nokholo phakathi kwesikhathi esinzima. Yikho lapho uPetru ebhale esithi kambe nxa lizafika phakathi kwaleso sikhathi esinzima kangaka esenza ukuba ukholo lwakho lube njengensimbi efakwe phakathi komlilo ukuze iqine, ukuba nxa uzakwanisa ukumelana lakho, yikho lapho othola khona isambulelo sokuba uKristu ungubani. Yikho lapho okuba nobufakazi ukuba uKristu uyamthanda lobu ungakamboni, lobu ungazakumboni kodwa umbona ngelihlo lokholo, njalo umthanda ngelihlo lokholo. Awumthandeli ukuthi uyophiwa olunye ulutho kumbe uzothola inotho kumbe uzathola lokho, kodwa umthanda ngoba usithi hayi uKristu ngumNkulunkulu wami, uKristu wamfela, ngiyamthanda. Angimthandeli ukuthi ngizathola olunye ulutho, kodwa ngimthandela ukuba uyinkosi yami. Kodwa siyakwazi njalo ukuba uPetro lapho yalobo ukuba lizozuza lana umvuzo wenu wokukholwa ngokusiliswa langokuphiliswa kwemiphefumulo yenu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba igama likaJesu. Kulabo bonke abathola ukuhlukuzeka abaphakathi kwesikhathi esinzima, ngiyathandaza uNkulunkulu wami labaphakathi kwezilingo eziyinhlobonhlobo, ukuba uNkulunkulu wami wena uzabakhupha phakathi kwakho, bazokubona ukukhanya kwakho. Egama likaJesu siyathandaza ukuba kube njalo, bagcwalise ngentokozo yakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha. Ye kwezabajala namhlanje ke sixoxa lo Sali Mlambo ukhona ngale ke Chipinge iliyenza inhlelo bani kulezi insuku ezabasha khona ngapha.
Okay, siyenza ukulungiselela kwama elections njengoba sesisebenza singathi lenyanga yokuthi sihambe siyovota. So kwakathesi bethu zama ukuthi sincedisane sikhangele ukuthi kuhamba kanjani. So abantu bethu besizama ukuba ukukhuthaza ukuthi behambe beyovota ngoba iningi lakhona kukhaya vele abaselathemba abasafuni iindaba zokuyovota lezi. So okwakakhesi singathi senze i-advocate yokuthi abantwana abatsha behambe beyovota, kuwukuthi futhi sikhangelene nendaba ezikhangele omama ezenjengabo-TBV laba-harmful cultural practices ngoba nama-child marriages. Ngoba okwakathesi ngendaba zomkhonomo ongathi kuyabheda ama-child marriages sengathi semaningi kakhulu. Abantwana abaningi bakhanya sebendaba ebancane ngendaba yokuthi babe befuna ukudinga umuntu ozabagcina. So kwakathesi sikhangele indaba zona lezi ezimbili ezama-elections okuzama ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bezovota, nendaba yesibili ama-child marriages nokuthi indaba zesibaga abuse futhi zivamile kakhulu esigabeni sethu lapha.
Nxa sikhangele zokhetho abatsha abade indaba bengafisa ukuthi bevote,
bona ngokutho wabo bathi akula lutho oluzatshintsha ngoba kuyukuthi ungavotela lapha ofuna ukuvotela khona akukhanyi kuzokuphinda ngoba bathi kubanazo kusobala ukuthi ngubani ozabusa for the next 4 years. So okwakathesi bathi akusincedi lithi ukuthi siyovota.
Ndinamanje libatshelani
simple, sibatshele ukuthi hayi asambe sini siyovota because i-democratic rights yethu yokuthi siyokhetha ummeli esimfunayo ngeda ngukhahlela kumbe umuntu osimela kuparlament kumbe yena umongameli.
Lo nguSeli Mlambo okunhlanganiso ye-platform for youth development besixoxa laye khona ngaleke eChipinge. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier League.
Iqembu le-Lenders linqobele eManyika Diamonds nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Wahlohlele iqembu le-Lenders nguPeter Muduwa ngehlandla lakuqala lomdlalo. Limpumela itshiye iqembu le-Lenders lemiklomelo ngamashumi amathathu lanye 34 njalo kuyilo elihlezi endaweni yokuqala engalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Shisham libe ngutshikilobhanqa 0-0 leqembu le-Black Rhinos ngaseBata. Kube lempumela efanayo ngasemalahleni lapho iqembu le-Wange libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-FC Platinum. Kuthi ele-Simba Bora litshawe nge 2-1 ngeleze PC Caripa ngase Baobab. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uxoxe njalo loNdodana Sibanda owadlalela amaqembu amane kweleZimbabwe lamanye kweleSouth Africa. Ngomanje unceda indodana yakhe uGerald ongunozinti.
Indodana uthi akusuye wakhuthaza umntanakhe ukuba alandele enyaweni zakhe abe ngunozinti njengaye.
Yena uGerald uqale engakwazi udlalaka umuntu lwana ukuthi ubezonde ngabona bengafori phambili asuke egedini ayedlala phambili engabona egedini sokule program asuka abuyele futhi egedini ngasenza ithi decide mntanami ukuthi udlala ngapha. I'm not going to choose ukuthi wena udlale wabe sithi hayi ngifuna ukudlala ngibe ngigoalkeeper yikho kumthengela kwami i-equipment.
Uthe ngemva kokuba uGerald esekhethe ukuba adlale egedini undodana waqala ukuzipha isikhathi sokuba amncedise nxa ethe wathola ithuba.
The city must have a chance, I'll train him, ngimpusha mina ngazenzela but yena fortunately ngimncedisile. Ngimncedisile sibili even namanje ngiyamncedisa though isikhathi sesingani sesilimited okwamanje but ngiyampusha. Siyahlala phansi sibukele ama-videos sibone lapho amanye ama-keepers ayenza ama-mistakes khona ayenza khona kuhle. I encourage ukuthi lapha yenza so lapha yenza so lapha yenza so.
Ngesikhathi sadlala ibhola kuzinga eliphezulu undodana udlalele amaqembu ambalwa kweZimbabwe, eSouth Africa kanye le-Eswatini. Waphetha ukudlalela amaqembu aphezulu esekuqembu le-Green Fuel ngesikhathi lisadlala kusigaba sika Division 1.
Ngengakhocha eHarare kuDivision 1 ngabuya ngakhocha le-Green Fuel where I was player coach, assistant coach at one time ngaba ngu-caretaker coach, head coach eseresigning ngaba ngu-caretaker head coach for a game until engaye kakhulu ukudlala.
Undodana udlalele amaqembu abalesayele Highlanders, iReal Stars, iShooting Stars kanye leBulawayo City kweleZimbabwe. Udlalela kwele South Africa lapho adlalele leGarankuwa kanye leFC AK. Eswatini lakho wadlalela iqembu leMbabane Highlanders kanye leMoneni Pirates. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Witness Dube osebaleke kubandla le-MTCT uthi ungene kwele ZANU-PF ngoba besediniwe. Ngamanga akhulunywa ngumkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora. Kodwa uMonzora uthi uDube ulele ngekhona njengabanye bakhe abangani ngabaqedakale kade bekwenza. Umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli@studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siphuma lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo osithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.